Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 kumbembito 2018 ngokhiphs dube endabeni zethu lamhlanje inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-extraordinary congress unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba jikelele umnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Africa owakuqala. Iningi lamalunga edale leParliamente leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlwangudlwangu obhekiselwe unkosikazi unkosazana Thokozani Khube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Africa okwakuqala lokho wathatha isikhundla leso phansi kombuso kamongameli Donald Trump. Kulolu hambo wethekelela amazwe abalisayele Ethiopia, iKenya, iJibuti, iChad leNigeria asizweni ekhuluma ese-Africa.
In my previous life, I spent quite a bit of time in Africa, and my firm belief is that there is ample opportunity.
Empilweni yami yonke ngahlala eAfrika okwesikhatshana nje esilutshwana. Kodwa engakunanzelelayo ukuthi lelizwekazi lilamathuba amaningi okuthuthukisa inotho ukuze libe lelakusasa elihle. Kukhangelelwe njalo ukuthi ngizaphindela e-Afrika ukuze sincedisane ukuthuthukisa ubudlelwano obuhle phakathi kwelemelika lelizwekazi le-Afrika.
Iningi lamalunga edale leParliamente leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlangudlangu obubhekiswe kumsekeli womkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khube labanye abesifazana abakhangele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ngoba ilizwe selifike esigabeni esiphezulu sokulungiselela lolu khetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi lala malunga edale leParliamente aveze insolo yawo ngodlakela olusebandleni leMDCT bethi lulakho ukuphazamisa amalungiselelo kanye lokhetho ngokwalo lwalonyaka hathi ebandleni leli kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele. Umlawuli wedale leParliamente leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda usole kakhulu udlakela lweMDCT ethi seluzadala ukuthi impumela yokhetho icine ingesemukeleki laloba lungabe luqhutshwa kuhle.
Ubudlwangudlwangu asibufuni. Abantu kumele bekhulumisane, akumelanga bathwaleni induku kumbe izigodo betshane. Abantu kumele bakhulumisane ngaso sonke isikhathi ukuze batholeni indlela eya phambili kungela udlwangudlwangu.
Unkosazana Sithembiso Nyoni, umphathi intambo wendaba zabesifazana lezabatsha, uthi indaba zombusazwe asizo zokulwela abantu abahlukane lokuhlukuluza. Unkosazana Thokozani Khuphe bemdelela ngoba engowesifazana.
Ipolitics ayisiyo ndawo yokulwela, indawo yokulungisa isizwe. So abantu abangena epolitics bezetshaya abanye, sicela basixolele. Thina abanye sifuna omama bangene kupolitics ukuthi ndawonye silungise ilizwe lakithi.
Unkosazana Sikhanyisiwe Mpofu olilunga ledale lephalamende emele iMathebeleland North uthi buyadanisa ubudlwangudlwangu MDCT, njalo ukwephulwa kwesisekelo sebandla kulihlazo.
Yesilubonile udlame udlakela oluwenzakale emngcwabeni kaTswangirai, umkhokheli weMDC, lolwenzakale kobulawayo. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantu behlamukela umuntu ongumama endawonthi esigudleni sokuthi umuntu ongumama kumele akhwezwe laye ukuthi abe ulelungile laye ukuthi abe yinkokheli.
Njalo ilunga ledale leMathebeleland North ebubi, unkosazana Madeline Bebe, laye uthi ubudlwangudlwangu obubhekiswe kwesifazana kuMDCT loba kuliphi ibandla kulihlazo.
Udlakela lolu thina njengabomama beZimbabwe kumbe sithi omama beMathi North engibo mina, silibona njengento engafanelanga ukuthi ibe khona, ikakhulu nxa sikhangele umuntu wesifazana. Umuntu wesifazana ubevele eswele ithuba kusikhathi ezedlulileyo. Khathesi ngenxa yokubunjwa kwesisekelo sombuso esitsha, bese siphiwe ithuba njengabantu besifazana ukuthi lathi sizuze ithuba lokukhokela.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende emele izaphu uthi bayamdelela uMakhuphe ngoba ngowesifazana njalo uphuma eMandebeleni.
Mina ngokubona kwami udlangudlwangu lobenzakala ngoba uKhuphe nguMakhuphe. Olubana uKhuphe bengu-Mr. Khuphe, ngabe kakubenzakalanga lobo udlangudlwangu.
Elinye njalo ilunga ledale lephalamende unkosazana Priscilla Misihayirambu iMushonga uthi udlakela olukwi-MDCT uyalwazi laluthandabuzi ngoba waphuma yilo.
Nxa ungumuntu ongumama uzacabanga ukuthi kungcono ukuthi ngiyezihlalela ngikhaya ngigcine abantwana kulokuthi ngihambe ngiyifake impilo yami endaweni lapho ukuthi abantu bamaminxa sengifile, akula muntu ozabe yaxhasa.
Iningi emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe bayakusola ukuhlukunyezwa kukaMakhuphe lobudlwangudlwangu obuqondiswe kuye labanye abasekela umbono wokuthi nguye obekumele athathe intambo zokukhokhela iMDCT, hathi okwenzakalayo manje. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sasa mhlaka 8 kuMbimbitho lilanga elabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba o-United Nations elokunanza amalungelo abesifazana ele International Women's Day. Asizweni indikimba yalonyaka kanye lokuthi umkhosi lo uza kwenzelwa ngapi. Kumphathi ntambo ogatsha olubona ngabesifazana labatsha kuhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni obekhuluma lamuhla emkhosini olandulele leli langa eHarare.
Ithimu yethu yalonyaka ukuthi sinike amandla kubomama ikakhulu ngezomnotho, bazenzela imali, bazenzela amabhizimusi azasapota izimo zabo. And lonyaka ithimu yethu siyithatha siyihambise zabelweni. Sizabe sisenkayi eMathebeleland North eGwelutshena Development Center. Sithemba ukuthi abantu abaningi bazabuya ikakhulu ngoba sitageta umama ovela ezabelweni.
Tiyani indlebe kusasa lapho esizalethulela khona okuza kwenzakala kulomkhosi eGwelutshena kanye lokuningi okuphathelane lentuthuko yabesifazana kumsakazo wenu weStudio 7 kanye lakuhlelo lweLive Talk Women's Roundtable. Asiyishuzeni bomama.
Ubudlwangudlwangu obusebandleni leMDC lulapho kuphela nxa iziphathamandla zebandla leli zingafunda indlela uMoyi uJoshua Nkomo akhokela ngayo engabadlululi muntu lomhlobo kumbe ngombala waze wabizwa ngokuthi ngubaba wesizwe. Lo ngumbono owethulwa ngabantu abajiyeneyo kuhlandla lethu lalamhlanje lokubheka ukulisana okukhona ebandleni le-MTCT. UBenedict Nhlapo uzibhalo ludaba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Iningi labakhulumela Studio 7 ngokulisana okukhona ebandleni le-MTCT bathi sifo esikhulu esesihlaselele libandla ikucwasana ngemihlobo ledlabuzane lokufuna ukuthatha intambo zombuso ngodlakela. Bathi sekusikhathi ukuthi inkokheli zebandla le-MTCT zifunde ubukhokhela ubuqotho kumuyi okanye ungolo uJoshua Mqabo Nkomo ukuze zikhiphele libandla kungxabangxoza ebhekanelalo. Ngesikhathi iZimbabwe ilwela uzibuse, okanye ungolo wayeyintandokazi elizweni lonke ebizwa ngabemihlobo yonke ngokuthi ngubaba wesizwe ngenxa yokuthanda nokuhlonipha imihlobo yonke ngokufanayo. Esebona ukuthi abantu bayaphela ngesikhathi sekugrawundi, wazehlisa wakhetha ukuzicindezela yena wadedela umbuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthe loba esefile uMugabe wamveza ngokuthi the giant has fallen, kusitsho indoda ephakemeyo elamandla kade ngeke iqathaniswe amanye amadoda. Ilunga lentsha ibandla lezaphu kwele-South Africa umnumzana Kanisha Sinkala uthi kulihlazo ukubona ibandla elilwe kanzima ukuqeda ubudlwangudlwangu bebandla le-ZANU-PF sekuyilo eseliphila ngodlakela olumangalisayo. Umnumzana Nkala uthi ngalesi sikhathi sobunzima ebandleni le-MDCT ukufunda kabanzi ngobukhokheli bukaMqabuko kungalisiza leli bandla.
Unkomo oyemele i-nationalism, futhi ku-nationalism akula tribalism, akula muntu obizwa ngomhlobo, umuntu obizwa ngomntana enhlabathi. And manje sesikubona ukuthi kuthiwa umuntu uyathaywa ngenxa yokuthi kuthiwa uliNdebele, umuntu uyathaywa bizothiwa dissident buyela kini, exothwa eMtare elizweni laseZimbabwe uthe kabuyele kibo, ikibo sokukuphi.
Umgcini sihlalo webandla lezaphu kwele-South Africa umnumzana Bongani Halimana Ndlovu uthi obakhathazayo ukuthi umbango wezikhundla ebandlele MDCT usuphenduke waba yimpi yokucwasana emhlobo. Uthi njengoba iMDC ikuyadlelana kakhulu leMelika, ayifundanga na indlela umnumzana Barack Obama amukeleka ngayo njengomongameli weMelika kungakhathalekile ukuthi wayengumuntu wokuza onsundu njalo ovela emulini engalambali eqakathekiswayo kweleMelika.
E-America sibona abantu besebenza ndawonye baze baye ekhethweni baphikisana baphikisana khona kungabi khona udlame. Lokhu asikubiza ngokuthi ukukhula kwezombangazwe. Asikubone eZimbabwe njengezaphu, sibona kuyibuntwana, especially labo ababhizi kulezi nsuku betshaya nabodwa, bebizana ngemhlobo, bebizana ngama-distant. Amagama anjalo kithi abatholakali.
Abanyeke bathi kwethusa ukuthi bandla elaphosi lakhokhela uhulumende ngemva konqoba ekhethweni ka-2008 litshengisa udlakela olukhulu kangaka. Unobhala jikelele webandla le-United Democrats Movement umnumzana Andrew Nyati uthi inkokheli eziqotho kufanele zenze njengonkomo owathe bona ukuthi abantu bayaphela wazehlisa wakhetha inkulumo zoxolo lokuthula.
Thina njenge-political party asikuzwisisi ukuthi kungani amanye ama-political parties ebona angazathi udlame ucuku ubukiwi kumele busetshenziswe ukuthi umuntu athole isikhundla.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mikhail Dumani uthi nxa ibandla le-MDCT lifuna ukuthula kalifunde hatshi ngonkomo kuphela kodwa ngembali yonke yezaphu kusukela ekusungulweni kwayo.
Udlame lolo silubonayo abantwana isifundo sasifunda kubaba wethu, sibambane njengenkuni manxa kule zinto ezinje. Ukubambana kuyinkalakade, abantu bonke ababuye back to original party kuzaphu okungalamsindo khona.
Okanye athi ke yena uthi kusemandleni enkokheli zaleli bandla ukuthi zehlise umoya zikhulumisane kumbe ziqhubeke zihlakaza leli bandla lize liphele.
Buyelane ebantwini lilungise into yenu ngentando yabantu, yikho ukwenza idemokrasi. Kathi kalila kholalela constitution na ukuthi ma kuxakile kumele kwenziwe njani. Esontweni kulapho umuntu ongaphambi ongaphikiswa khona, kodwa ephathini abantu bayakuphikisa.
Abanye ke bathi umkhuba wabanye eZimbabwe ngokucabanga ukuthi abantu besindebeleni kabalalungelo lokukhokhela kodwa kufanele bahlale bengabasekeli, kufanele uphele nya ngoba besithi yiwo isisusa sengqabangqoza esebandleni le MDCT. Abanye bathi lokhu kungaba yikho okwenza owayengumkhokhelwa lelibandla uMnumzana Morgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ngobe bona kusegcekene ukuthi nxa engasekho uNkosazana Thokozani Kube nguye ozakhokhela. Abanye ke bathi kudingeka abeyiswayo laba babonise ubukhokheli obulamandla ukubambana nobuthakazelelwa ngabaningi kuloba yikuphi abakhona ukuze babonise ukuthi labo bangalikhokhela ilizwe loba ihlanganiso ezinkulu. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lingakohlwa uhlelo lweStudio 7 ngo-8 kusiya ku-9 ntambama kumakhakazi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz shortwave. Ulandoku lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngenhlelo zokuncedisa asebehlala emazweni ngezikhathi zobunzima okugoqela okubehlela nxa bebhubhelwe. Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Singangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. UZulu waseSierra Leone uvukele emadabuka kusa ukuyangena indwendwe zokuphosela amavoti kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lepalamende kanye lamakansila. Umongameli Ernest Bai Koroma webandla le-All People's Congress Party sokumele ehle esikhundleni lesi njengoba esisebenze amahlandla amabili okuyisikhathi esivunyelwa umongameli munye lamunye ukuthi abe kuleso sikhundla yisisekelo sombuso welizwe. Iziphathamandla zakwaleNeymar zibikwa sezithatha amanyathelo alukhuni emzameni yokulungisa udubo lokuthengiswa lokusetshenziswa kwezidakayo elizweni lelo ngokwethula imithetho evimba ukusabalala kwalomsebenzi wokuthengiswa lula kwezidakamizwa. Inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-Extraordinary Congress. Lomkhokheli webandla onguye njalo umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Abasakhulayo labo bathethele lithuba ukukhonona ngenyathelo likalo obe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe osekumanyano lo-retired Brigadier General Ambrose Motinira asebebumbe ibandla eliphikisayo ele-National Patriotic Front. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izilogane besenziwa kulo mhlangano bezikubeka sobala ukuba abasakhulayo laba bengalijabulelanga inyathelo eselithethwe nguMgabe. Abasakhulayo betshengisa ukukhathazeka ngalo bethi bebengalilindele. Omunye wabatshengise lokhu kukhathazeka ngumgcinisihlalo wabantwana abalabazali abalwa impi yenkululeko, iChildren of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, uMnumzana Innocent Mhlanga.
Ikabhawu yakhona actually ngithi sithina kuyasimangalisa ukuthi umuntu former president besimrespecta thina njengebandla, yikho even enga-expelwanga akaxotshwanga emhlanganweni, but ngendlela asenza ngayo seyitshengisa ukuthi yena seyi-coward. And thina njengama-youth we're disappointed with him. That's why lapha sesithi phansi laye. But all along we used to would some respect njengo former president and njengo also sasimthatha njenge revolutionary icon. So tinasithi we are now disappointed and sesithi punchline asamfuna.
Kwasekelwa njalo ngophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli salenhlanganiso uNkosazana Belinda Sibusisiwe Cele.
Kodwa nxa sesizokubambana labantu abafuna ukuphambanisa istability lokuthula kwabe sekungani bekube khona okubuyisiwe ngabasotsha ngesikhathi se-restoration, Operation Restoration of Lagos, andithi sibona ngani silokungathabi. Besimbona yena enguye ozasikhuthaza ukuthi ama-elections abuya lawo sizawawina njani, esinika indlela yokuhamba ngayo. Kodwa nxa esenguye osebambana labantu ukuthi bephambanise ukuphumelela kwama-elections, yena sasimbona engumuntu ohlonipheka i-ZANU-PF. Kodwa nxa esengani sefuna ukuphambanisa lathi njengabakhulayo abatsha, we'll do anything ukuthi silwele into leyi ethiwa yilegasi esitshiyele ngabazali bethu. And if it means ukuthi singasakhulumisani laye, hayi yikho lokhu, it has come to that. We are the last line of defense and we won't apologize for that. Anyone obuyayo ukuzodestabilize that legacy, he stands as a threat and we'll do anything. Not anything, but we'll do what we can against those kind of characters.
Emazwini akhe awethule kwabasakhulayo laba, uMongameli Mnangagwa wazise ukuba okwakhathesi kuseselihungahunga nje, beyikhona besalindele ukuthola iqiniso phezu kwalolu daba lukaMgabe Lomthini.
The former president, right? Currently, we see in the media about various situations.
Owake waba ngumongameli welizwe okwakathesi sizwa ngabezindaba phezu kokwenzakalayo. Ngokuya kwesikhathi sizokuba kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Sizothatha amanyathelo kuphela nxa iqiniso seliphumile. Kodwa iqiniso yikuba kasijajuliswa ngesikuzwa ngabezindaba, asazi ukuba liqiniso nalo bahatshi.
Uthembise ukuzigcwalisa izifiso zabasakhulayo uMnangagwa, wabaxwayisa ukuba baqinise ukukhankasela ukhetho kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana zebulenjini. Bekuhaywa ingoma ebezincoma uMnumzana Mnangagwa lequla lakhe lenkokheli ebandleni lakuhulumende. Ambience 2 Youth Singing. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga kakhulu ke Mavis Gama ngodaba lolu. Esigabeni sethu lapho esikhangele impilo ephilwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe omhlaba, lamhla sibe lengxoxo loNkosazana Zoliwe Zulu osehlala eNew Jersey khonapha eMelika.
And kuthiwani, isikhiwa sithi pride comes before a fall. So ungafika uzehlise la ubone ukuthi izinto zihamba njani, ubuse ukhipha ke izithupha zakho, ukhipha izinto zakho, kuyakunceda empilweni.
Ah, kuqakathekile kakhulu. Kulenhlelo ozenzayo ekhaya zokuncedisa abantu ekhaya?
Inhlelo zokwenza kule project engisaphakathi kwayo, lezi kule nto engayinanzelelayo. Ngathi ngisuka emsebenzini, i-project yami yayingeye-retirement phobia. Yayisithi underlying causes of retirement phobia. So ngananzelela ukuthi ngikhaya abantu umsebenzi yethu phela, abantu bahle beqaqa kudubeka, akusela mali ebuyayo, akusela izinto zisahambi. Abantu sokuyikusuka from ukuhola 300 ubuze siyahola kumbe 20 kumbe $30 engancediwe. So sikhuluma nje kwakathesi kule project engiyincediswa ngabanye ukuthi sithole indlela zokunceda abantu bangikhaya ukuthi umuntu abantu benelise ukulungisela i-retirement, ukuthi kube le ndlela yokuthi abantwana esanda umuntu kusuka ecollege uhlube kwazi ukuthi kukhitshwe izimali, ikhitshwe njani, ukuthi igcineke njani, ukuthi ingadliwa ngumkhononi, ingadliwa ngumbuso welizwe, but ukuthi abantu bebe lakho ukuthi babe comfortable ukuthi noma ukwazi ukuthi sengishiye umsebenzi ngizathola lami ukudla, zathola impuphu, zathola isithebo. Ngoba kwakathesi ngiyakhumbula ugogo wami wathi 13 pension ngingakukhumbula endlizi yami yabuhlungu, wayethola $10 ngenyanga. I-$10 ekade ithenga then ibithenga kumbe izinto ezimbili lochako ucabanga ukuthi umuntu yobesebenza iminyaka yonke leyi but ngase kumele umuntu aphumule athola ukuthi indleko zakhe zezithuthuku zakhe ukuthi zibuye njani zingasabuyi so yi-project ade nisayenza ncediswa ngabanye abakhonapha futhi ingcithi zalapha ukuthi ngokuyaphela komnyaka sibili iyabe isikhatshana
liyabe lisenzani sibili
ngikudinga izindlela ezokunceda abantu ukuthi balungisele ukuthatha i-retirement ukuthi umuntu nxa ususiya-retire ubekwazi ukuthi kule mali evele ezahlala ikhona ezakunceda anti laba seyethu imisebenzi ukuthi uyathi uphela umsebenzi ezimbabwe usuphiwe ilamsam iphela phambi kwakusasa but le ebuya nyanga zonke iyabe isincane isingasenelisi vele lokubhadala irenti so sizama ukuthola iy'ndlela zokuthi ukuthi umuntu enelise ukuthi abhadale irenti umuntu enelise ukuthi ngemva kokuretire akwanise ukuthi laye ebelokhu esidlisa inkwa akwanise ukuthi inyama labo abelokhu etsheba ngayo nokuthi ukuthi umuntu ngokuretire sokuyikudubeka umuntu esesiyakufa yikho abantu bengaretire ngenxa yokuthi inhlelo ze-retirement ezikhona ngkhaya azibavumeli ukuthi umuntu uzathuthuka njani uzaphila njani so yinto kade besangincedisa yona iy'ncishi zangapha ukuthi siwulungise and ngethemba lapho umnyaka ususeyaphela kumbe usuphakathi sebe kuyabe sekukhanya ukuthi kuya ngaphi
embe ngibuza lapha yikuthi bengizama ukucabanga ukuthi enanana lizahamba liyefundisa ngaba kusemakolitshini na kumbe ezinkonzweni kumbe ngaphi kwangikhona sibili ukuthi abantu bazilungiselele ngoba lolu luhlelo lami engengangena kilo olokuthenga ama-insurance ama-life policies ukuthi ubeke imali eceleni lapho nxa usuluphele ngokungathembeli kupension yona leyo kuphela eyasemsebenzini ngoba iyabe ilutshwana
lo ngunkosazana Zoliwe Zulu isizalwane seZimbabwe esihlala eNew Jersey khonapha eMelika ubekhuluma lo Prophet Jeremiah. Bob Marley singahlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ezinye kade sigokhela namhlanje inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF namhlanje ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa extraordinary congress nyakenye unobhala ubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi leAfrika owakuqala silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngukips dube. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.